ngibona engani uhulumende lo ngukhulumende ojonge ukukhathaza kumbe ukuharasa abantu besifazane, especially abakupolitics abaphikisana lohulumende, ukwenzela ukuthi iyethuse abanye omama abangabe befisa ukuthi bangene kumzabalazo lo wokukhulula ilizwe leZimbabwe. Siyakhathazeka ngoba amankazana amathathu lawa ahlala esentolongweni kathesi nje namuhla bebehambe ukuya ku-court case yabo. Esithemba ukuthi khonapho yikho kuvuke okubangela ukuthi babotshwe. I think uhulumende ubona ukuthi amankazana la aqinile, bengabanye ngakudala bangena emlindini, kodwa sibona amantombazana la alokhu ephuma emphakathini bekhuluma ngezinto ezimbi ezenzakalayo. Sababona futhi bekhuluma ngendaba ze-gender based violence, bekhuluma kwabuhlungu, bekhuluma le ndaba yabo ukuthi uhulumende wabahlukuluza kanjani. Yindlela yokusayilensa kumbe yokuthulisa abantu aba-vocal. Kuyafanana nalokho okwenziwa kubo-Hopewell Chingonola, bo-Jacob Ngaruvuma labo ofadza imahere, kuyafanana. Uhulumende lo mina ngibona ngazani uzonda abafazi kakhulu.
Siyabona njalo ukuthi umnumzana Sikhala uze wakhululwa ngemali yesibambiso yebail namuhla. Ulithini ngalokho? Amalungelo abantu yalokho esephulwa yini kumbe hayi kulandelwa umthetho?
Yeah, amalungelo oluntu alokho esephulwa eZimbabwe ezithandekile. Ukunikwa kwebail uSikhala mina ngiyamangala, abantu besithi congratulations. Congratulations yani, ubengamelanga abotshwe vele in the first place ngoba akalacala. USikhala wayengelacala, uNgarivuma wayengelacala, uMahere wayengelacala, lo Alan Moyo umntwana lo lokhe ebuholela esejele akula lutho olwenziwayo ngenxa yokuthi wakhuluma nje wama emphakathini etshela abantu ukuthi izinto kazimanga kuhle esikolo, abafundi akula mali, abazali abala mali. And uyangakhangela Thandekile, mina into engimangalisayo ukuthi zona izinto esizibona zisenzakala kathesi yizi izinto ezazisenzakala ngesikhathi sikaSmith. Yikho obaba bethu labobhuti bethu baphuma baya empini besiyalwisa khonokhu ngaphathwa kuthi khonoku kwephulwa kwamalungelo ethu, khonoku kuphathwa njengathiwa kasisobalo. Yikho sasikulwela khona lokhu, sesiphinda sesikubona futhi njalo sesinozivuse thina sithi sesikhululekile, kodwa sokuwesa than lokho okwakuyikho khona kusesengumbuso wamakhipi wamabhuti.